Ikefiyo abantu abanengi bebengasakwa lokhu khona ngenxa yokuthi abantu besebehambela nje bezenzela izinto sebekhohlwe ngokuthi kule kefiyo kulomgogolo wekefiyo sasinanzelela ukuthi kumbe kungabe ngama-night clubs kumbe amabhawa abelokhu evulwa ngesikhathi okuyabe sokumele ukuthi ngabe sevaliwe ngenxa yekefiyo labantu ukuhamba kwabo belokhu behamba lasebusuku loba kade kule kefiyo yebo kwezinye indawo bekusiba zinhlutshwane izimota endaweni eziningi singathi kumbe ufica izimoto ezinhlutshwane ezisuka koBulawayo sezisiya eHarare ebusuku kumbe nxa udlula la amanye amadolobho amancane kuyabe kungaselazimota ngathi khona kuyana nje i-COVID umkhuba wokuthi vele sasile COVID kulo mgoqo iminyaka le mbili edluleyo kwenza abantu lakho batshintsha engathi ama-habits okuhamba kwabo lokudrayiva abantu abaningi vele besekusithi nxa kusihlwa iningi labantu liyabe selifuna ukuba ngekhaya ezindlini ngenxa yokuthi sokwadevelopha engathi habitu batshitshe izinto sokufanana nje njengezinto ezinjengemva lobi COVID imigoqo ye-COVID sikhona bengasekho sananzelela ukuthi inani labantu lokhu lisehla eliba khona ezifeni ngenxa yokuthi kwayivele sokule mgoqo ukuthi inani libe lilutshwane
manje nxa sikhangele eminye imigoqo iyalandelwa yini efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana abantu belokhu besakulandela yini
ngingathi umgoqo lokhu ulandelwa abantu abaningi ilo kugqoka ama-mask ngoba izitolo eziningi lokhu zilama-sign okuthi ngoba na-mask kuyabe kuthexo ukuthi ufice umuntu engene ngalayo udubo luba khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo umuntu uyabe layo i-mask kodwa amakhala esegcekeni ngakho kugcine kungancedi lutho siyananzelela njalo ukuthi ukugezisa izandla nxa umuntu engena ezolo kumbe engena endaweni ezigcwele abantu abaningi lokhu kukhona kuyabe lokhu kukhona ama-sanitizer abe khona wenza ukuthi abantu bekwenze ikanti udubo solukhona iloliyano lokunikana ikhala i-spacing akusekho lokhuyana abantu bayabe beminyene isikhathi esiningi endaweni ezehlukeneyo kumbe kugada izimoto ama-zoopco kumbe kuphakathi kwazo lezo zimoto amabhasi kumbe kusezitolo ema-supermarket siyananzelela ukuthi hhayi abantu abasakulandeli lokhu kangaka ngakho kuba yingozi ngoba nxa kuza kuba zeyinye futhi i-wave COVID kusho ukuthi inga-affect abantu abaningi ngesikhathi esifitshane kakhulu kodwa thina into lokhu siyenza ukukhuthaza abantu ukuthi abangavaccinate behambe beyehlatshwa njalo lokuthi abantu belandelele yonke leyo imilayo ikakhulu ema-church ukuthi kube into esiyilandelayo kube into esiyinanzelelayo ukwenzela ukuthi singathelelani lo mkhuhlane we-COVID.